Isahluko 16, izihambi ezafumana ilizwe laseMelika. Abavuseleli baselizweni leNgilandi loba nje babephikisa imfundiso yeRoma, kodwa babesele bebambelele kwezinye imfundiso zebandla. Ngale indlela loba amabandla lamasiko eRoma ayesephikiwe, kodwa inkonzo eziningi lemfundiso ezinye zangeniswa ebandleni laseNgilandi. Baqala ukufundisa ukuthi lezi kwakungasizo izinto ezingcolisa umzwangedwa. Batsho lokuthi loba zazingekho eBhayibhelini njalo zazingabalulekanga futhi zinganqatshelwanga. Loba kwakusitsho ukuthi ukuzenza kwakungabangeli ukona. Ukulandela imfundiso lezi kwabangela ukuthi ibandla leNgilandi lingabi nomehluko omkhulu lebandla leRoma. Njalo basebenzisa amazwi wokuthi lokhu kwakuzabangela ukuthi amalunga ebandla eRoma amukele imfundiso yemvuselelo. GC 289.1. Kulabo ababekhethe ukuyekethisa, amazwi lawa abangela ukuthi basuthiseke ngesenzo lesi. Kodwa kwakukhona elinye iqula elingakubonanga ngendlela efanayo, ngesizathu sokuthi amasiko lawa ayesakha ibholoho phakathi kweRoma lemvuselelo. Engqondweni zabo kwakuyisizathu esifaneleyo ukuthi engagcinwa. Bawakhangela njengemfanekiso yokugqilazwa kwabo, abasebekhululwe kikho njalo ababengafisi ukubuyela kikho. Bafumana ukuthi uNkulunkulu elizweni lakhe wayehlelile imithetho yokunqanda indlela okumele akhonzwe ngayo, njalo lokuthi abantu abalalungelo lokwengeza lokuphungula kulokhu okubhaliweyo. Isenzo sokuphambuka eqinisweni saba ngesokuzama ukususa amandla kaNkulunkulu endaweni yawo wafaka awebandla. Ibandla leRoma laqala ngokungenisa lokhu uNkulunkulu ayengakwalanga. Bagcina ngokuphika lokhu ayekubambanisile. GC 289.2. Abantu abaningi bafisa ukubuyela ekuhlambulukeni lasebuhleni besimo okwakusebandleni lasendulo. Babona wonke amasiko webandla laseNgilandi njengendlela yokukhonza izithombe, njalo abenelisanga ukuhlanganela ekukhonzeni kwalo. Kodwa ngokuba ibandla lalisekelwa ngamandla ombusazwe, alizange livumele ukuthi intando yalo iphikiswe. Kwakulomthetho owawusitsho ukuthi kwakumele wonke umuntu ayekhonza ebandleni leli, njalo yonke imbuthano yokukhonza eyayingekho emthethweni yayingavunyelwa, njalo bonke ababephikisana lomthetho lowo babegwetshelwa ukuxotshwa elizweni kanye lokufa. GC 290.1. Ekuqaleni komnyaka ka-1600, inkosi eyayisanda kuthatha isihlalo elizweni laseNgilandi yenza kwabasobala ukuthi yayizimisele ukwenza ukuthi abantu bohlanga lwama-Puritans balandele umthetho welizwe, kumbe abaxotshele ngaphandle komhlabathi welizwe, kumbe okwedlula lokho. George Bancroft, History of United States of America. Babezingelwa, behlukunyezwa, njalo bephoselwa emajele. Kwabasobala kibo ukuthi ikusasa labo lalingalakuthula, njalo abaningi bananzelela ukuthi nxa babefuna ukukhonza uNkulunkulu ngokukhululeka, ilizwe laseNgilandi laselifike ezigeni lokungabi indawo yokuhlala. Abaningi bazimisela ukuyaphephela elizweni laseHolland, bahlangana lobunzima, balahlekelwa yinotho yabo njalo abanye baphoselwa emajele. Injongo yabo yayivinjelwa. Abaningi babethengiswa ezandleni zezitha zabo. Kodwa ukuzimisela kwabo ekugcineni kwanqoba abaningi babo bathola ukuthula elizweni laseDutch Republic. GC 290.2. Ekubalekeni kwabo babechiye izindlu zabo, lempahla zabo, kanye lendlela zokuziphilisa. Babeyizihambi elizweni ababengalijwayelanga, elalilabantu abakhuluma ulimi abangalwaziyo njalo ababelamasiko ahlukeneyo. Isimo sabenza ukuthi badinge indlela entsha yokuziphilisa ukuze benelise ukuthola ukudla. Abantu abatsha ababekade bephila ngokulima bafunda eyinye imisebenzi yezandla. Kodwa bamukela umumo obabekuwo ngentokozo, abazange bachithe isikhathi bengenzi lutho. Loba nje babengabantu abaswelayo, baqhubeka bebonga uNkulunkulu ngezibusiso zakhe ayebanika zona. Njalo bathola intokozo ekukhonzeni uNkulunkulu bengela kuhlukunyezwa. Babesazi ukuthi babeyizihambi emhlabeni, njalo ababekanga amehlo abo ezintweni lezi, kodwa baphakamisela amehlo abo ezulwini, ikhaya labo elithandekayo, baduduzeka emoyeni yabo. GC 290.3. Phakathi kokuba yiziphepheli lobunzima, uthando lwabo njalo lokukholwa kwaqina ngamandla. Bathembela ezithembisweni zikaNkulunkulu, njalo kazange abalahle ezikhathini lapho ababemdinga khona. Ingilosi zakhe zaziseduze kwabo, ukubaqinisa lokubanxasa. Njalo nxa isandla sikaNkulunkulu sasibonakala sengathi sasibakhomba phetsheya kolwandle, endaweni lapho ababezazisungulela khona ilizwe. Njalo bachiyela usapho lwabo ilifa eliligugu lokukhonza uNkulunkulu bekhululekile. Bazimisela ukuya phambili ngesibindi beholwa lizulu. GC 291.1. uNkulunkulu wayevumele inhlupheko ukuthi zibuye ebantwini bakhe ukuze abalungiselele ukufeza injongo yakhe yomusa kiyo. Ibandla laseliwile ukwenzela ukuthi ekugcineni liphakanyiswe. uNkulunkulu wayeselungele ukubonisa amandla akhe kibo, ukunika umhlaba obunye ubufakazi bokuthi ngeke alahle labo abamthembayo. Wayesehlele konke ukuthi aphendule ulaka lukaSathane njalo lamacebo abantu ababi. Ekugcineni lokhu konke kwaba lithuba lokuthi athathe abantu bakhe abafake endaweni ephephileyo. Ukuhlukunyezwa lokuba yiziphepheli kwasekuvulela indlela inkululeko. GC 291.2. Nxa basebebanjwe ngamandla ukuthi bahlukane lebandla laseNgilandi, ama-Puritans abambana ngesivumelwane esingcwele, njengabantu bakaNkulunkulu abakhululekileyo, ukuthi bahambe ndawonye entandweni yakhe yonke eveziweyo kumbe eyayizavezwa kibo. J. Brown, The Pilgrim Fathers, page 74. Lapho babonisa umoya wemvuselelo weqiniso, wona oyinsika yenkolo yeqiniso, kwakungenxa yenjongo leyi okwabangela ukuthi izihambi lezi zisuke elizweni laseHolland besiyadinga ikhaya emhlabeni omutsha. UJohn Robson, umfundisi wabo, uNkulunkulu ayengavumanga ukuthi ahambe labo, nxa wayebavalelisa wathi, GC 291.3. bathandekayo manje sisehlukana. Njalo inkosi iyazi ukuthi ngizabuya ngibone ubuso benu na. Kodwa loba uNkulunkulu ekuhlelile loba engakuhlelanga, ngiyalikhuthaza phambi kukaNkulunkulu njalo lengilosi zakhe ukuthi lingilandele kuphela lapho ebengilandela uKristu kuphela. Nxa kusenzeka uNkulunkulu alivezele amanye amaqiniso esebenzisa enye inceku yakhe, lihlale lilindele ukulamukela ngendlela efanayo elalihlele lilindele ukwamukela iqiniso kimi. Ngoba ngiyazi ukuthi inkosi ilamaqiniso amanye njalo lokukhanya esezawaveza elizweni layo elingcwele. GC 291.4. Kweyami ingxenye, angeke ngikhalele ngokwaneleyo isimo samabandla azibiza ngokuthi aguqukile. Lawo asefike esikhathini lesi kwezokukholwa njalo angafisiyo ukuqhubekela phambili edinga amaqiniso adlule lawo achiyelwa ngabavuseleli abawasungulayo. Abalandeli wakaLuther ngeke baqhubekele phambili badlule lapho uLuther acina khona. Njalo labalandeli bakaKelvin elibabonayo bame lapho abachiwa khona inceku kaNkulunkulu, yena ongabonanga zonke izinto. Lokhu kulusizi okumele sibubule ngalo, ngoba loba nje babe yizivane ezikhanyayo ngesikhathi sabo, kodwa abazange bajule ngokuphelela elizwini likaNkulunkulu. Kodwa ngabe babesaphila lamhlanje, babezabe belungele ukwamukela amaqiniso amatsha ngendlela efana laleyo abamukela ngayo iqiniso ngokwakuqala. GC 291.1. Likhumbule isifungo senu sebandla esokuthi lavuma ukuhamba endleleni zonke zikaNkulunkulu eziveziweyo lalezo ezizavezwa kini. Likhumbule isithembiso lesifungo senu kuNkulunkulu lakubazalwane benu sokwamukela konke ukukhanya njalo leqiniso elizavezwa kini elivela ezulwini lakhe, elizwini lakhe. Ngoba akwenzeki ukuthi inkolo yamaKristu iphume ebunyameni obungaka. Lolwazi njalo lokulunga kuhle kubuye ngokuphelela esikhathini esisodwa. GC 292.2. Kwakuyikufisa ukukhululeka komzwangedwa okwafuqa abantu laba ukuthi babe lesibindi sokumelana lobunzima bokuhamba uhambo olude kangaka elwandle. Lobunzima bokuba senkangala njalo ngesibusiso sikaNkulunkulu sokubeka insika yelizwi elikhulu emhlabathini wase-America. Loba nje babe ngabantu abathembekileyo njalo ababesesaba uNkulunkulu, izihambi lezi azizange ziqedisise ngokuphelela imfundiso yokukhululeka kwezokukhonza. Inkululeko ababedele khona ukuthi bayithole babengakazimiseli ukuyinika abanye. Balutshwane lakulabo ababeqeqetshile njalo lakulabo ababefisa ukuthi abantu bafunde ukwenza okuhle phakathi kweminyaka leyi ababelokuqedisisa okupheleleyo ngemfundiso leyi emqoka eyokukhula kwalokhu okuvezwe eTestamentini elitsha ephakamisa uNkulunkulu njengomahluleli oyedwa wokukholwa. Imfundiso yokuthi uNkulunkulu wanika ibandla ilungelo lokulawula umzwangedwa njalo lokuchaza lokujezisa labo abafundisa lokho okuphambene lebandla. Ngeyinye ebonisa ukujula kwamaphutha alethwa ngumbuso kaPapa. Loba nje abavuseleli baphika imfundiso yeRoma, babengakhululekanga ngokuphelela emoyeni weRoma wokungamukeli labo abehlukene labo. Ubunyama obukhulu ababephila phakathi kwabo ngaphansi kwamandla weRoma. Umbuso wabo Papa wawembese inkolo yesiKristu, njalo lakhathesi ingubo leyi yayingakasuswa yonke. Omunye wabafundisi endaweni yaseMassachusetts Bay wathi kwakungenxa yokwamukela labo abalenkolo ehlukeneyo okwabangela ukuthi umhlaba uphike isiKristu, njalo ibandla alizange lilimale ngokujezisa abahlamuki. Amazwi lawa amukelwa ngabahambi labo kwabekwa ukuthi kuphela amalunga ebandla ayelelungelo lokubeka imithetho yelizwe. Labo basungula ibandla lelizwe, bonke abantu kwakumele banikele ukwenzela ukuthi abafundisi babhadalwe, njalo labahluleli ababeqatshelwe ukujezisa abahlamuki. Ngale indlela amandla wonke wombusazwe ayesezandleni zebandla. Akuzange kuthathe isikhathi ukuthi imithetho leyi ilethe ukuhlukunyezwa futhi. GC 291.3. Ngemva kweminyaka elitshumi lanye besungule indawo yokuqala, uRoger Williams wafika laye emhlabeni omutsha njengabahambi bakuqala. Laye wayeze ukuthi azothola ukukhululeka kwezokholo, kodwa yena wayehlukene labo ngoba wabona lokhu okwakubonwe ngabalutshwane endaweni leyi ukuthi inkululeko leyi yayingeyomuntu wonke, kungakhathelekile ukuthi babekholwani. Wayengumuntu owayezimisele ukufumana iqiniso. NjengoRobson wayekholwa ukuthi iqiniso lonke lalingakaveswa. UWilliams wayengumuntu wakuqala kumaKristu alamuhla owasungula iPhalamende phezu kwemfundiso yokukhululeka kwabantu kwezenkolo, lelungelo lokuba bambone ohlukene lowabanye phambi komthetho. Wakwenza kwacaca ukuthi kwakungumsebenzi kamantshi okuthonisisa amacala, kodwa hhatshi okulawula umzwangedwa. Umphakathi loba umahluleli ulelungelo lokuhlela lokho okufanele umuntu wonke, kodwa nxa bezama ukutshela abantu indlela okumele bakhonze ngayo uNkulunkulu, bayabe sebelahlekile, njalo ngeke kube lokuvikeleka ngoba kusobala ukuthi umahluleli ngalamandla usengakhuluma imicabango yakhe aphakamise inkolo ethi lamuhla kusasa atsho enye ehlukeneyo, njengalokho okwenziwa elizweni laseNgilandi ngamakhosi ahlukeneyo, njalo langabopapa lemihlangano ehlukeneyo ebandleni laseRoma, okubangele ukuthi ukukholwa kube yintaba yokuhlangana. GC 293.1. Ukuya enkonzweni ebandleni leli elaselisunguliwe kwakungumthetho owawulesigwebo sokuhlawuliswa kumbe ukuya ejele kulabo ababengakwenzi lokho. UWilliams wawukhipha umthetho lowo owawubumbe okwedlula
yonke elizweni laseNgilandi ubambe abantu ngamandla ukuthi baye enkonzweni. Ukubamba abantu ngamandla ukuthi babambane lalabo abakholwa ngokwehlukeneyo. Wawubona nje ngokwephula amalungelo wabo. Lokudonsela labo abangakholwayo enkonzweni, wakubona nje ngokwamukela abazenzisi. Akula muntu okumele abanjwe ngamandla ukuthi akhonze, kumbe ukuthi aqhubeke ekhonza yena engathandi. Lawo ababephikisana laye bathi, yini kambe lo oqatshiweyo? Akufanelanga ajabuliswe omqatshileyo na? Yebo, waphendula. Kulabo abamqatshileyo, GC 294.1. Uroger Williams wayengumfundisi othembekileyo njalo othandekayo, indoda eyayilezipho ezingajwayelekelanga njalo owayelobuntu obungaguqukiyo njalo lothando lweqiniso. Loba kwakunjalo ukwala kwakhe ukuthi amantshi babe lamandla phezu kwebandla, njalo lokufundisa kwakhe ukuthi abantu babe lelungelo lokuzikhethela inkolo yabo, akuzange kwamukeleke. Ukwamukelwa kwemfundiso leyi kwakhulunywa ukuthi kwakuzaphambanisa insika yelizwe. Ngakho wagwetshelwa ukuthi axotshwe endaweni leyo, njalo ekugcineni ukuze abalekele ukuphoselwa entolongweni, wabalekela phakathi komqando leziphepho esiya endaweni eyayingakazi ihlalwe ngumuntu. GC 294.2. Okwamaviki alitshumi lane waloba, ngadlula ebuhlungwini ngingazi ukuthi isinkwa lokulala kwakusitshona. Kodwa amawabayi anginika ukudla enkangala, njalo isihlahla elilobhalo ezikhathini eziningi sasisiba yindawo yakhe yokulala. Ngale indlela waqhubeka ngohambo lwakhe olubuhlungu phakathi kongqwaqwane legusu, waze wayothola usizo phakathi kwabantu bohlanga lwamaNdiya ayesethole uthando lwawo ngenxa yemizamo yakhe yokufundisa evangeli. GC 294.3. Ekucineni waqhubeka ngohambo lwakhe ngemva kwezinyanga ezimbalwa, wayafika ekhunjini lwase Narragansett Bay, lapho afaka khona isikhonkwane selizwe lakuqala elamukela ilungelo lokukhonza ngokwakuqala. Insika yemfundiso yendawo kaRoger Williams yayingeyokuthi wonke umuntu kumele abe lelungelo lokukhonza uNkulunkulu ngendlela yokukhanya okufinyelele ngayo umzwangedwa wakhe. Ilizwe lakhe elincane, iRhode Island, laba yindawo yokuphephela kulabo ababehlukumezekile, njalo lakhula laphumelela kwaze kwafika ukuthi insika yemfundiso yalo kwezombusazwe lakwezenkolo ibe yinsika yelizwe laseAmerika. GC 295.1. Phakathi kogwalo lolu oludala olwabhalwa ngabokhokho bethu njengogwalo lwamalungelo abantu, olubizwa njengogwalo lukazibuse, babhala bathi, sibamba amaqiniso lawa ukuthi asobala, ukuthi wonke umuntu udalwe ngokulingana, ukuthi banikwe ngumdali amalungelo okungamelanga aphanjaniswe, lawo phakathi kwawo lilungelo lempilo, lelenkululeko, njalo lesifiso sokudinga injabulo. Njalo isisekelo sombuso sinika isiqiniseko ngamazwi acacileyo ukuthi umzwangedwa akumelanga uthintwe. Akusoke kube lo umhloliso wokukholwa
uzasetshenziswa ukuthi umuntu afanele isikhundla phakathi kwelizwe. IPhalamende ayisoke ifake umthetho ohlonipha ukusungulwa kwenkolo kumbe ukuvimbela ukukhonza kwabantu bekhululekile ngokufanayo. GC 295.2. Labo ababhala ugwalo lwamalungelo bananzelela iqiniso elingayikudlula elokuthi ubudlelwano bomuntu loNkulunkulu buphezu kwemithetho yabantu, njalo lokuthi amalungelo wakhe wokuba lomzwangedwa awathintwa. Umcabango kawuzange udingeke ekuvezeni iqiniso leli. Siyazi lokhu enhliziyweni zethu. Kuyikwazi lokhu ekuphikeni imithetho yabantu, okwaqinisa labo abafela iqiniso phakathi kochuku lamalangabi. Bananzelela ukuthi umsebenzi wabo kuNkulunkulu wawumkhulu okwedlula imithelo yabantu, njalo lokuthi umuntu wayengeke asebenzise amandla akhe phezu komzwangedwa wabo. Lokhu kuyimfundiso esizalwa layo, engeke yasuswa ngumuntu. Congressional Documents, USA Serial Number 200, Document Number 271, GC 295.3. Nxa umbiko wawufika emazweni amaningi aseYurophu ngendawo lapho wonke umuntu wayesenelisa khona ukukholisa izithelo zamandla wakhe njalo lokulandela umzwangedwa wakhe, inkulungwane zabantu zeza ngobuningi emkhunjini lomhlaba lo omutsha. Indawo sokwakhe khona abantu zaqala ukwanda. Indawo yaseMassachusetts ngaphansi komthetho oqakathekileyo yanika abantu ukwamukela kungekho mbadalo. Kusetshenziswa isamba selizwe emuntwini wonke kungakhathalekile amazwe ababebuya kuwo. Kibo bonke ababebalekela izimpi lendlala kumbe ukuhlukumeza kwezitha zabo. Ngabe indlela bonke ababelahliwe njalo bexotshiwe ngaphansi komthetho wenziwa izethekeli zale indawo. Phakathi kweminyaka engamashumi amabili kwasukela ekufikeni kwabo kwakuqala endaweni yasePlymouth, abantu ababedlula inkulungwane basebeyakhile elizweni elitsha. GC 296.1. Ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthola lokhu ababekufisa, basebesuthisekile ngokuthi baziphilise ngokuphila impilo yokusebenza nzima lokuzidela. Abafunanga lutho emhlabathini edlula ukusebenza kwabo. Kwakungekho umcabango wegolide owabangela ukuthi balahlekelwe indlela yabo. Babelokusuthiseka ngempilo yabo eyayiqhubeka kancane kancane. Babekezela nxa babedlula ebunzimeni basenkangala. Bathelela isihlahla sabo senkululeko ngenyembezi zabo, njalo lamaginqo wabo. Impande yaso yaze yangena yatshona emhlabathini. GC 296.2. IBhayibhile laphakanyiswa njengensika yokukholwa, umthombo wokuhlakanipha, njalo lenziki yokukhululeka. Imfundiso yalo yayifundiswa emakhaya, ezikolo, njalo lasemabandleni, njalo izithelo zokwenza lokhu zabonakala ekwandeni kolwazi, lasekulungeni, njalo lokuzithiba. Omunye sengaba isakhamizi esabelweni sasePuritan engakaze abone isidakwa kumbe ezwe inhlamba kumbe abone umuntu ophila ngokucela. Kwaboniswa sobala ukuthi imfundiso yeBhayibhili yiyo evikela ukuphumulela kwelizwe. Indawo lezi ezazingela notho eningi zakhula zaba ngamadolobho amakhulu abambeneyo, njalo umhlaba wonke wakhangela ngokumangala nxa babebona ukuthula njalo lokuphumelela. Kwebandla elalingela papa njalo lelizwe elalingela nkosi, lelizwe elalingela nkosi, GC 296.3. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi inani labantu abaningi lase lihagwa yibuya lalo endaweni yase-America. Abanye babefuqwa injongo ehlukeneyo lalabo ababeqale ukuya khona beyizihambi. Loba nje kwa ukukholwa okufana lo kwasendulo lokulunga kwakulendosela enkulu, ngemva kwesikhathi amandla wakho akuqala ukwehla nxa kwakulokhe kusanda abantu ababefuqwa izifiso zokuthola inotho yasemhlabeni. GC 296.4. Umthetho owawufakwe ngabahlali bakuqala owawuvumela kuphela amalunga ebandla ukuthi babe lesandla ekukhethweni kwezisebenzi zelizwe walethwa umphumela omubi. Isinqumo lesi sasifakelwe ukuba senze ilizwi lihlale lihlambulukile, kodwa kwagcina kungcolisa ibandla. Ubufakazi bokuba ngumzalwane babufuneka ukuze umuntu athole isikhundla. Lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi ababefuna izikhundla bangene ebandleni inhliziyo zabo zingaphendukanga. Ngaleso isizathu amabandla amaningi agcwala abantu ababengaphendukanga. Njalo lasemsebenzini wokuba ngabafundisi kwakukhona labo ababelamaphutha njalo bengazi ngamandla kamoya oyingcwele okuguqula inhliziyo zabantu. Ngakho-ke futhi kwabonakala izithelo ezimbi ezazibonakele embalini yebandla ngesikhathi sikaConstantine kuze kube lalamuhla. Lokhu kuyikuzama ukwakha ibandla lokusetshenziswa amandla welizwe, ukucela ukuxhaswa ngamandla omhlaba ukumisa ivangeli lalowo owathi umbuso wami kawusiwo walomhlaba. John 18:36. Ukubambana kwebandla lelizwe loba kukuncane kangakani, loba nje kungabonakali sengathi kuletha umhlaba duze lebandla, eqinisweni kuletha ibandla duze lomhlaba. GC 297.1. Imfundiso emqoka eyalwelwa nguRobson loRoger Williams eyokuthi iqiniso lihlale likhula leyokuthi amaKristu kumele ahlale elungele ukwamukela ukukhanya okuvela elizwini likaNkulunkulu yalahlekela labo abeza ngemva kwabo. Amabandla ase-America lalawo awase-Europe wona ayephakanyiswe kangaka ukuthi amukele imfundiso yemvuselelo, ahluleka ukuqhubekela phambili endleleni yemvuselelo. Loba nje amadoda ambalwa ayethembekile abakhona ezikhathini ezehlukeneyo ukufundisa iqiniso njalo lokuveza amaphutha iningi labantu njengamaJuda ngezinsuku zikaKristu kumbe abalandeli bakapapa ngezinsuku zikaLuther Basuthiseka ngokukholwa ngendlela efana leyabo khokho babo, baphila ngendlela efana laleyo ababephile ngayo. Ngakho ke ngokufanayo inkolo yaqhubeka yagcina isifana lo ihlala yenza engelamutsho. Njalo amaphutha lamasiko ayezalahlelwa khatshana ngale ngabe ibandla laliqhubeke lihamba ekukhanyeni kwelizwi likaNkulunkulu. Amukelwa njalo aphakanyiswa. Ngaleso isizathu umoya owaholwe ngumsebenzi wemvuselelo waqala ukufa kancane kancane. Kwaze kwafika isikhathi lapho owasekudingeka imvuselelo ebandleni yemvuselelo efana laleyo eyayenziwe ebandleni leRoma ngensuku zikaLuther. Kwakukhona ukuthanda umhlaba okufanayo njalo lokulala kwezokholo. Ukuphakanyiswa okufanayo kwemicabango yabantu njalo lokufaka imfundiso yabantu endaweni yemfundiso yelizwi likaNkulunkulu. GC 297.2. Ukuhanjiswa kweBhayibhile okwakwenziwe ekuqaleni njalo lokukhanya okukhulu kangaka okwakuhanjiswe emhlabeni ngale indlela akuzange kulandelelwe izenzo ezazibonisa ukuthi iqiniso leli lase lisaziwa kumbe ngokuliphila. USathane wayengasenelisi njengasendulo ukufihla ilizwi likaNkulunkulu. Lase lifinyelele umuntu wonke kodwa ukwenzela ukuthi futhi ukuthi afeze injongo yakhe. Waholela abanengi ukuthi baliphathe mahlayana. Abantu abazange bazihluphe ngokubala imibhalo. Ngale indlela baqhubeka besamukela imfundiso zamanga. Njalo lokulangazelela imfundiso ezazingekho eBhayibhelini. GC 298.1. Esenanzelele ukwehluleka kwamacebo akhe ukutshabalalisa iqiniso ngokubulala, uSathane waphinda njalo ukusebenzisa icebo lokuyekethisa okwabangela ukuthi okwabangela ukuwa lokwamukela amanga okuyikho okwasungula ibandla leRoma. Wayeseholele amaKristu ukuthi ahlanganyele khathesi hatshi labantu ababekhona ababekhonza izithombe kodwa ababethi ngokuthanda inotho yomhlaba basebezibonise ukuthi labo ngokufanayo babengabakhonzi bezithombe. Njalo umphumela wokubambana lokhu wawulobubi obufana lobasendulo. Ukuziphakamisa nokuzibonakalisa kwaphilwa ngaphansi kwesembatho sokukholwa. Njalo amandla alahlekelwa yiqiniso. USathane waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokuguqula imfundiso yeBhayibhile. Njalo amasiko ayezabhubhisa izigidi zabantu ayeseqala ukumisa impande. Ibandla lase liqala ukumisa lokuvikela amasiko lawa. Kulokuthi balwele iqiniso elalike lanikwa abangcwele. Ngale indlela imfundiso yonke abavuseleli ababeyilethile njalo bayizwela ubuhlungu yatshabalaliswa. GC 298.2.